Ndlovu okuthiwa ngumtourism Zimbabwe youth pageant lapho okuyabe kukhethwa khona phakathi kwama-chapters amaningi i-chapters eliyilo elikhethwa libe ngumtourism Zimbabwe so sibe lawo lumdlalo ngomgqibelo lo owedluleyo bekungokokuqala ukuthibe lawo lowo mdlalo lapha kobulawayo ngoba eminyakeni edluleyo since 2005 umdlalo lo ubusenzelwa esigodlweni esikhulu seHarare kodwa sibe nawo lapha-ke okokuqala lapha kobulawayo besilama-chathazi angama-thumi amabili lange-21 ma-beautiful girls akade bevelela ezigodlweni ezehlukeneyo ezakuleli elezimba ube nguye onqobileyo ngentombazana okubizwa kuthiwa ngusasazwa imrose garisa ovela kulo mdlalo oleminyaka engamashumi amabili lantathu intombazana lo ngokusebenza
kade bekhethwa ngobani esingathi ngesilungu ngama-judges
ama-judges ebesilawo ebeyisikhombisa uzathola ukuthi asiki ngesiwa lalokhu esibiza singama-engine number ngesizo kube ngama-od number ukwenzela ukuthi ekukhetheni lakhona nxabe ngaba le mifono ehlukeneyo kesize kube lo yedwa phakathi be-seven kumbe kwe-od number onguye ogcwalisisa kolunye uhlangoto so bebengu-seven iningi lakhona ngabantu abazizazi nezomsizo womodeli sesilokhoyisa makarephilini silo sisisilo duke mbuwa besilo selisikhumbulu silo unkosikazi osilungwini Kevin M. Taylor besilaye u-Elvis Vanda laye wakwaba yimodeli njezelisendalo yebonakisa so hayi sedlale okuhle khulu lokuthetha kwabo kufanele ukuthi abantu babe nokuthuthiseka nabo
sike sabona lapha ebulenjini be-Facebook abanye bengani bayakhonona ukuthi indawo okwenzelwe khona bebengani abayithakazeleli lingathini lina ngendawo yakhona
hayi siba sithuthiseke kakhulu ngayo indawo ngingakhona ngibeiminyaka engamashumi amathathu lamibili ngisebenzela umdlalo wonalo omodeli and sonke nje isikhathi nxa ngithi ngiyabumba lezi zinto angithandi ukuthi ngenze into esuke yenziwa ngomunye umuntu ngiyathanda ukuthi ngithi bami bukhuni either ngendlela engenza ngayo noma nje lapho engenzela khona nomuntu onjalo kodwa ngokuya bebona abantu sebesayela esingayibiza ngesithiwa sithi ngi-creativity yakhona
yona imidlalo kanobuhle le iyaphumelela yini singathi abantu bayayithakazelela yini nxa sikhangela ukubana abantu babe bekhala ngokuthi imali ayikho lokunye kunjani
kuthi isimangayo ukuthi bakhala okokuthi bathi bona siyabaphuzela ngoba isikhathi esiningi imidlalo kanobuhle ikakhulu engohlela ilizwe lonke isuka ibe mbalwa iba mlili nje ngomnyaka kulonalele lakithi kulale esiyibiza sithi yi-miss zimbabwe bese kubuya yona leyi i-tourism zimbabwe so bayakhala bathi vele kulutshwane lokhu ngakuya ngabo ngathi kwenza kaneminingi ngeminyaka abantu bayithakazelela ngoba bathole ukuthi ngaleso sikhathi bayasosa ngendubo zabo eziningi bechithe isikhathi bechithe lesizungu bayayijabulela bayithakazelela sibe benye imidlalo kanobusha.